Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuMbimbitho 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukuxokozela kuyaphambili ebandleni lezano PF endaweni ezijeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla olwama primary olwenziwe ngempela nsonto.
Akasiqhubekeni silamadlale ethu alisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayibhalisa emahofisini ayo asezigabeni ezehlukeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Ukuxokozela kuyaphambili kubandla lezano PF endaweni ezijeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla olwama primaries oluqhutshwe ngempela sonto olokudinga abazalimela kukhetho olukhulu lwelizwe. Intatheli zindaba Studio 7 Ezra Chisa Spandau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yeZanu PF obulawayo iphathekile emhlanganweni phose ilanga lonke kuchukana ngezikhalazo zalaba bathi baqiliwe balili ukuthi banqumele kulomhlangano. Umnumzana Nicholas Masungu ngomunye okhala ngokuqilwa kukhetho lokudinga ozamelele libandla kuSenate.
Ibizo lami kanye lakhitshwa anikho. Ngibatshelile laba abalampendulo ngoba khanye ukuthi mbhale izincwadi kuma-relevant offices, ngifake incwadi ku-chairman we-province, ngifake incwadi ku-chairman wama-old veterans, ngihambisa incwadi eHarare elokhuzeni FQ, ngihambisa incwadi kwamanye eHarare khona ngala ukuthi bonke babone ukuthi izinto zami zimi njani on the ground. And that will enjoy up to now.
Osakhulayo uDumeze Mngwenya uthi ubuqile kwenziwe izinkokheli zebandla lakhe kuyayangisa.
We don't know ukuthi uma Central Committee usuphakathi awusafuni ukuthi abanye bangene babuye ku Central Committee ngoba wena uphakathi awusafuni abanye abantu babuye ku leadership. But as thina nxa sikhangele we always hear u President Emerson Mnangagwa sitshela is ZANU PF is for the people. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuya ku ZANU PF. Now okubulawa ZANU PF is for Mashaba and Mlungisi. So I don't know thina basifundisani kusasa umlungisi lomashaba ukuthi sibe nokutsotsi sibe izigebengu sifundele ukuthi sibulale i-development.
Bakhona abajabuleke ngokunqoba kwabo kukhetho lolu. Unkosazana Tholakele Ndlovu ngumculi wengoma zokholo unqobile ukumela abesifazana kudalela ephalamende ngaphansi kwe-women's quota.
Yoba nezekhadri phaki so ngizizwe njabulile kakhulu ngabona kufanele ukuthi bamele phela omama bekhadri phaki. So ngiku-women's quota. Member of Parliament, Women's Quota. So I'm very excited. Ngifuna ukusebenza nzima ngoba ngikhangelela ukuthi mase ngithole uminister umthuli ngibona ngani ikhadi phakathi zabe idolobho elidlula wonke amadolobho la i-big city.
Omunye onqobileyo kukhetho lokudinga ozamela ibandla leZANU PF kukhetho lwe-council emele iPhumla South ngunkosi Nathi Ndlovu.
Kuma primary elections ethu bekungela bunzima obungaka. Ubunzima esihlangane lalo ludubo lokuswelakala kwamabizo abantu kumaseli lani lani into ezifana lazenezo ukuthi befake abantu ababafunayo abantwana abangakwanisa ukuthi bebathume kumbe umuntu abangakwanisa ukuthi bemthume yinto ebeluhlupho nje kibo. Kodwa ngokuthanda kwaNkulunkulu saya saphumelela sangena entweni.
Isikhulumi sebandla leZanu-PF obulawayo umnumzana Archibald Chiponda uthi udaba lwabakhala ngokuqilwa luzahlolisiswa lidala eliphezulu lePolitbureau.
Khona sizahlolisisa sibona umthetho uhambelana nengazazelo. Akunamphumela engenzakala singakwenzanga njengenhlangano. Kodwa sisemasinya sisahlolisisa ukuthi sibazi ukuthi umthetho uyabizwa.
Abanye abazamelaleli bandla kukhetho oluzayo kobulawayo lwedalela eParamende kuhlanganisela umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube lomsekeli kamphathi ntambo obona ngezokuthengiselana uRaj Modi abangene bengaphikiswanga kokanti umculi olodumo uSandra Ndebele uzancintisa kukhetho lecouncil emele ilokishi lePhelandaba kobulawayo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngeza Jesus Banda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthazwe ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba wesinye isikhathi kaziphiwa izigwebu ezilingana lamacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalawo abathatha izidakamizwa.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukukhuquzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli. Kodwa ingcitshiko zombusazo zithi kuningi angakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini. Yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Maseza ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
Court namhla ivuliwe injudicial court ivile sithathi nje isakhiwa kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezitholiswa amacala eZimbabwe. Ngakho-ke uhulumende wakhe uza kusa imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Similar courts in Kodri Park and Emnganini in Bulawayo, Mukoba in Gweru, Muchoke in Masingo, Sakumba.
Idale elifanayo ezafakwa eCountry Punch kobulawayo lasemkoba eGweru emtsheche emasingo esakhuva nedankamvura laseglenola lebudiriro eHarare.
Abohlangothi olwe-Judicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela eCountry Park kobulawayo, imkhoba eseGweru, esakhuva lasedankamvura, emtare, emavuko, eGlenora, eHarare njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani lendleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Mina lesitho 7 seHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa emahofisini ayo esezigabeni ezishiyeneyo kulandela ukugqitshwa kohlelo lwe-mobile voter registration izolo. Phansi kwalolu hlelo izeki ibiphume
ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngontolikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Ukubhalisela ukuvota okuhlezi kusenziwa sikhathi sonke kuzagqitshwa sokwedlule insuku ezimbili ngemva kokuba ilanga lokhetho selimenyezelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ekhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobuningi eZimbabwe Christian Alliance, umnumzana Nqobizitha Donga.
Kubona ngathi uhlelo lokungezelela ukurejista abantu ukuthi bekwanise ukuvota luhlelo olwenze kahle, kungathi kulo mnyaka kuyathembisa ukuthi abantu baluthakazelele lolu hlelo njalo futhi bakhona abatsha ababhalisileyo. Njalo futhi sithanda ukubonga inhlanganiso ebezizimele zodwa njengenhlanganiso ezingakusanalayo ikhuthaza abantu benkolo kumbe abamabandla atshiyeneyo ukuthi behambe yekuba yingxenye yokubhalisa lolu hlelo. Lokhu kwenza ukuthi umsebenzi wezekhi ube lula kakhulu.
Isibona yona izekhi ikhuthaza labo abalokhu bengakabhalisi ukuthi baye emahofisini ayo bayebhalisa ngoba kalungapheli uhlelo lokubhalisa. Ubona bekhona yini abasukayo mpela besiya emahofisini ezekhi kumbe abantu bafuna i-mobile voter registration lapho abalandwa khona bona izekhi?
Asibona engathi uhlelo le-mobile voter registration lukhuthaza abantu kakhulu ukuthi bebekwazi okwenzakalayo ezindabeni. So sibona ngathi abantu bazahamba ngobuningi babo beyirejista ukuvota. Kodwa siyananzelela ukuthi ivili befuna ukuyarejista ukuvota akuba nezenqabelo ezifana nokuthi kule mali okumele bezibhadale. Nxa ngifaka umzekeliso wakoBulawayo, umuntu nxa evela ejoyini enjengase-South Republic efuna ukuyarejista ukuvota eFamona kumele egade kabili. Lokho kwesinye isikhathi kwenza ukuthi abantu bengananzeleli ukuqakatheka kokuyarejista ukuvota. Kodwa sinanzelela ngalesi sikhathi ukuthi i-display kumbe i-mobile registration yadizenzakayo ibisezindaweni lapho ade kubonakala khona zekhathi zizikhona. Ezindaweni ezinjengabo-TM Hyper lapho okugadela khona abantu, okuthenga khona abantu. Sibona engathi lolu hlelo lwenza abantu bekwanise ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote kulolu khetho, kuyini ongakutsho kubo?
Kulabo abafisa ukubhalisa ukuvota, ilungelo labo ukuthi bebe yingxenye yokubhalisa ukuvota. Ukuthi bavotela ubani, hayi lokho kungokwabo. Kodwa siyananzelela ukuthi from 2013 kuzokwela kathesi abantu abaningi ezimbabwe sebeluthakazelela lolu hlelo lokuyavota. Njalo futhi siyananzelela ukuthi emakhaya abantu bebengavoti ngendlela okwenzakala khona ngayo, kodwa ngalezi nsuku sebeluthakazelela lolu hlelo lokuvota. Ngakho-ke ngiyakuthaza ukuthi labo abadondayo ukuvota ukuthi bebekwazi ukuthi ilungelo labo lokuthi behambe beyibhalise ukuvota, njalo bevotele umuntu abafisa kumbe ababone ngani uzathuthukisa izigaba zabo.
Lo mnumzana Nqobizitha Donga owenhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo Nthungameli Nkomo weStudio 7. Umsekeli kamongameli wakwele Melika unkosikazi Kamala Harris ukwele Ghana namhla lapho ancome khona umbuso kamongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe lokuthuthuka kwamabhizinisi abesifazana labatsha. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uHarris utshele intatheli izindaba esigodlweni selizwe leli ukuba ufisa kube le ntuthuko kuzwekazi le-Afrika njalo uzulu athole ukudla ngendlela eqondileyo. Wethekelela kwele Ghana ngesikhathi lithwele nzima kwezomnotho kanye lezomvikela. Ilizwe leli lingcelelane lamanye amazwe asekelwa ngele-Russia elisebenzisa inkampani yamasosha ye-Wagner Group elwisana lamalwecha acha. Unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana lomongameli Akufo-Addo ngodaba lolu njalo langokuthengiselana impahla etshiyeneyo phakathi kwele Melika lele Ghana. Esuka kwele Ghana uzakwethekelela kwele Tanzania lakwele Zambia lapho azakhuluma lenkokheli ngobudlelwano beMelika namazwe la. Ele China lele Russia sephose agxila impande kuzwekazi le-Afrika. Elemelika alikuthakazeleli lokho. Ukuze sihlaze udaba lolu, uGift Dube we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle esibukayo leyo ukuthi United States eyaziwa nge-technology, ngolwazi, isibona kuqakathekile ukuthi layo ivuselele ubudlelwano bayo ne-Africa. Uthe kuzaba imali ezangena ukuthi kuvuswe economy emazweni e-Africa. Lokho yinto enhle engaletha imisebenzi e-Africa ngoba i-US ithenga izinto eziningi ezivela endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Abanye babuzile njalo ukuthi ingani engasoze efike e-Nigeria le-South Africa. Ngoba i-Nigeria le-South Africa zaziwa ukuthi abantu abaningi vele base-Nigeria, over 200 million people. Kuthi South Africa layo iyaziwa njengelizwe elethe economy umkhonomi ome ngendlela engcono okudlula amanye amazwe ase-Africa.
Kodwa ke siyabona ke nare ukuthi eZimbabwe ke kagxobi khona ngale lo nkosikazi Jill Biden akazange ahambe vele singathi siphatha amandla zakolwemelika zigxobile kambe ubona ngazani kuyanceda yini khonokho
kulusizi ukuthi isiphathamandla ze-America asifikwela kithi eZimbabwe ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-America. Siyazi ukuthi i-America yilokhu isithi amalungelo oluntu kahlonitshwa kweZimbabwe okwenza ukuthi nxa lokhu kungalungiswanga kwelakithi kungalungiswanga indaba zobugwelegwele i-corruption kungalungiswanga indawo zokhetho oluhle abantu izizukulwane zeZimbabwe zikhululeke labo babona ngani ngeke basebenzelana lo hulumende ka Mr. Mnangagwa.
Kodwa kuyanceda yini kumbe ngayo iMelika
iyangena ngeke lokho kusibisela emuva ngoba kunje nje kunabantwana abaningi abavela eZimbabwe ababuya befunda lapha e-America baya befisa ukuthi lolo lwazi bebuye lalo ekhaya. Kuthi ukuthi sokunjalo amakhampani abangasebenzela amanye abona iZimbabwe ingasolizwe elihle lokuhamba besebenza khona ngenxa yokuthi kabathembi indlela okusetshenzwa ngayo indaba zemali ukuthi imali yabulokhu itshintshwa-tshintshwa lokuthi emthethwandabeni amalungelo abantu njalo amalungelo amankampani kahlonitshwa.
Ye, siyabona njalo ele-China lele-Russia lawo ayenza okufanayo ukuthi babe sithekelela kuzwekazi le-Africa kambe singathi sokuyi-scramble for Africa part 2 na.
Ye, kukhanya i-Africa lezinto ezinhle ama-minerals okumbiwayo you know o platinum igolide konke lithium so amazwe wonke akhanye gijimela e-Africa laba abanye bathi hayi asandaba lokuthi abantu benu bakhangelela njani asandaba lokuthi lani abakhokheli kwesinye isikhathi likhanya lithatha amantshontsho khonapho thina sizasebenzelana nani kodwa amanye amazwe athi hayi kumele nxa sizasebenzelana nani lihloniphe abantu izizukulwane zenu zeZimbabwe.
Umnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese Boston khonapha eMelika. Amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane ezine ezilamakhulu amathathu alitshumi i-4310 kumkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa abawusungule ngomnyaka odluleyo. Embikweni owethulwe lamhla amapholisa athi inani leli likhutshulwe yikubotshwa kwabalitshumi lambili ngokutshona kwelanga izolo. Silokhe sikudaba olufanayo abalwela ilungelo loluntu bathi bayaqhubeka ngemkhankaso yokuzama ukwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo khona okubhahileyo elizweni. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiqhube loKhansela Mpumelelo Moyo kaWard 26 emganwini wobulawayo.
udaba lezidakamizwa leli abantu abaningi baphathisile kakhulu lenhlangothi lengathi eziningi ezigoqela amabandla echurch ikakhulu ibandla le-UCCSA okwakuthiwa yilandani kudala beligijima phambili linceda ukuthi libe lenza ama-awareness ngemikhuhlane lalingengozi edalwa izidakamizwa lezi khathesi sokungani sokuyehlile abantu sebengani sebesaba abantu sebengani bale knowledge ngoba kwesinye isikhathi abantu singathi bebeselwa imfundiso kundaba lezi ezezidakamiswa lamapholisa asukumele phezulu sibili ake abopha labanye abazithengisayo singathi evale ama-sources of supply ngakho kulungani luyehla kakhulu siyabonga bonke abaphathekileyo kulokho inhlelo lezi eze-awareness iindaba zezidakamisa beze zibahe kakhulu khathesi lami inhlelo zami ziyalandela khathesi nge-easter ngikhangelele ukwenza futhi i-tournament yebhora yes-3 kusukela ngo-December ngenzi yokuqala ngayenze inye ngo-February khathesi ngo-April ngizayenze inye futhi yes-3 e-drug and substance awareness campaign awareness imfundiso ngiyabona ukuthi ilo ncedo ilo sizo kakhulu kubana abantu bebele information besabe ingozi ezilethwa ngama-drugs njalo nxa senza ama-tournament siyatsho ukuthi siyafisa ukubancedisa kakhulu kwezemidlalo ukuthi besuke kuma-drugs yitopiki lami engithinta kakhulu kubana abanye bami abanye abanawo bami besuke kuma-drugs beyekelane lama-drugs ngoba ayingozi kakhulu ngiyabonga
uku-tournament le oyiqoqayo ubakhetha njani abazaphatheka kuyo njalo ubona ngani ukuthi uzabangela ukuthi be-cheerane lezidakamizwa
ngiyabonga ku-tournament leyi ngithatha ama-youth emganwini ngiwatshela ukuthi aforma ama-team ebhora lawe-netball ngoba kwesinye isikhathi kunzima ukubona ukuthi lowo umntwana uyasebenzisa ama-drugs noma cha bayisebenzisa befihla kodwa nxa ubathatha wonke sithi ababuye kuma-sports yabo ukwazi ukuthi iningi labo basebenzisa ama-drugs ngoba bashona bengenzi lutho nxa beshona bengenzi lutho bagcina bekuma-drugs kodwa nxa bebuya kwezenguqu kwezemidlalo baya betshiyana nama-drugs lami kwesinye isikhathi lama-savings ami ngiyancedisa khonapha ukuthi ngithenge ukudla abantu bedle nxa bedlala ibhora ama-players i-last tournament engiyenze ngo-February bekulama-teams ayi-12 ayesoccer la-6 abe-netball so i-team esoccer atile about 15 players then singathi 15 times 12 teams then i-netball atile 6 teams singathi 6 times 10 players so bebebaningi sibili okujabulisayo ama-players kanye lama-coach abo laba-supporters i-ground adigcwele sibili okumangalisayo okujabulisayo okuthabisa lesigaba lozulu ukubana ukhansela abantwana besigabeni bephatheke kwezemidlalo kwezenguqu
lo kansela ka-Ward 26 emganwini kobulawayo umnumzana Mpumelelo Moyo okubandlale Citizens Coalition for Change esixoxela ecingweni ekhona le kobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ngesikhathi imisebenzi yokuhlenga abawelwe yingozi yesavunguzane sama-tornadoes achaye adikiza imizi lezakhiwo ezabelweni ze-Alabama le-Mississippi khonapha eMelika iziphathamandla zalezi ndawo zezabelo zikahulumende zithembise ukuphathisa imdeni elahlekelwe izihlobo kule ingozi ethiye ibulele abantu abangamachumi amabili lasithupha i-26. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso lokusabalaliswa kolwazi ngeminye imikhuhlane ethile abantu abaphila layo ngoba nxa lusilela kugcina kudala ukufuthelana ebantwini. Kubizwa umhlolo lobuthakathi bona bungekho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe utsethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imikhuhlane enjenge multiple sclerosis, Parkinson's disease, dementia, izikhuhlane cerebral palsy leminye endulo yayingaziwe esikweni labensundu. Ngakho ke ulwazi ngayo lokhe liphansi elizweni. Usikhipha mfundo Paradeep Mahajan oyingcwethi kule imikhuhlane uthi ukusabalaliswa kolwazi ngayo kuqakathekile kakhulu ngoba kulakho ukuthi umuntu anikwe imithi yokuphila layo engamhlukuluzi kakhulu. Ikakhulu ngabantwana loba umuntu omdala okufana lesimo esecerebral palsy njengomzekeliso.
Here we can re-establish oxygen supply, we can restore vascularity and improve the muscle function back to the normal.
Ukusebenza ukusebenza kwemithambo yomzimba umuntu enelise ukuhamba njalo.
Abenhlanganiso ezimele ababhekana lezimo ezinje bahlala bekhala ngodaba lokukhangelwa ngendlela engayisiyo phezu kwalabo abadibana lazo kumuli. Njalo kubangele ukukhathala kanti kuyikungazwisisi nje kuphela ngalezi zimo. Uprofessor Paradeep uthi okunye okudala inkingo kumele kunanzelelwe kuzimo ezifana nalezi ezamanyuro ikudla esikudlayo nje mihla ngemihla.
Food which can instill the inflammation in the intestine and the body should be avoided.
Ashiyane lokudla okungabangela ukuvuvuka kwamathumbu emzimbeni lokuvuvuka kobuchopho ikakhulu lokudla okulethukela elineni.
Umkhosazana Heather Peary wenhlanganiso emele abaledementia eZimbabwe uthi ukusilela kolwazi kwenza ukukhanyelwa ngelihlo elibi kuqhubeke kuludubo kuleli kuphinde kubangele ukube abanye besalele ekutholeni ke uncedo lokwelatshwa lwakulezi nsuku ngoba kulokuthandabuza ikakhulu kwabensundu kulokho abangakuzwisisiyo.
Siledubo lokuthi asiyeqeli phezulu ekuzameni into ezingasisiza. Siyabe sinokhe sidedele emuva sithi baza ngenza so ngingavuka ngifikekeki. Unfortunately yumkhuba esawufundiswayo ukuthi hhayi ungakayenzi qala umelele abanye. So ukumelela kwethu khona lokhu kusibisela futhi emuva.
Umnumzana Pride Shon yiwa umqondisi wenhlanganiso yeplatform of life skills and transformation education Polite Africa uthi lokhu kugcina kubangela ukuphuza ukufinyelela indlela ezintsha ezitholakalayo emhlabeni jikelele ngapha kuzwekazi le-Afrika kusiya ngendlela esikhuliswa ngayo njengabensundu njalo lokusela nje.
Yes, they might be receptive to modern medicines, but it's expensive.
Yebo, abantu bangabe befisa ukwamukela indlela zakulezi nsuku kodwa ziyadula.
Ngezinye izikhathi lezi izimo zigcina zidala ingxabano emolini, elinye icele lisola elinye, kanti njalo kudale ukufuthelana sokubizana ubuthakathi obungekhoyo. Indlela abensundu abakhuliswa ngayo kubikwa kubonakala abanye sebekhetha ukuyabuza kubo siyazi izinyanga, amapostoli, labanye abasebenza ke besebenzisa okomoya amaprofita, abanye beqonda kubodokotela. Kanti njalo abanye bedibanisa lokhu. Ingcishe zezempilakahle zithi imuli kazidinge ulwazi olwenelayo kuzimo ezinje ngoba ukusabalala kolwazi kungadlala indima enkulu kuphinde kwenze ube nganeno umthwalo wokubhilisana labantu abalesimo sezempilakahle lesi ezimulini kuzihlobo labangani. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Namhlanje sicubungula uhlelo lomfanekiso we-documentary eveza inkohlakalo yokuthengiswa kwamatshe aligugu phandle kwelizwe ephuma emsakazweni wezindaba zikamabonakude abe-Al Jazeera. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.